abalwa impi enkululeko abangaba ngamachumi amabili namhlanje batshengisele ngokufola besuka e-Africa Indiske belinde ngamapolisa beqonde emahofisini kamongameli Emmerson Mnangagwa befuna ukuyanikezwa ugwalo lwezikhalazo zabo ezigoqela ukwengezelwa inhlawulo zamampentsheni lokuthi zigcwaliswe izithembiso ezenziwa ngesikhathi sokukhankasela ukhetho lolonyaka. Okwamanje abalwa impi enkululeko waphiwa impentsheni yamadola edlula kancane amakhulu amabili $234 ngenyanga. Ngakho-ke bathi bafuna ukuhlawulwa inkulungwane ezimbili zamadola ngenyanga abayithenjiswa mhlaka-1997. Ngakho kumele ihlawulwe kusukela ngalowo mnyaka. Okutshengisela lokhu kuveza sobala ukuthi kulokufufuthela phakathi kwenhlanganiso yabalwa impi yenkululeko njengoba kade bekhona namhlanje bosele kakhulu unobhala wenhlanganiso ye-Zimbabwe National Liberation War Veterans Association njalo engumsekeli kamphathi ntabo obona ngendaba zabantu bempi yenkululeko umnumzana Victor Matema Danda besithi uyehluleka ukumela izifiso zabo kuhulumende. Isitudio 7 kayisenelisanga ukuzwa umbono kamatema danda ngalolu daba kanye nesikhulumeli senhlanganiso yabalwa impi yenkululeko umnumzana Douglas Mahia njengoba ubengadobhi ucingo lwakhe lukamakhalekhukhwini ukuthi inhlanganiso yeZimbabwe Democracy Institute ZDR iphawule ugwalo olulesihloko esithi Perceptions on Corruption and Service Delivery in the Mnangagwa Dispensation lapho abaveze ukuba udubo lwenkohlakalo lokhe lubhahile elizweni njalo aluqedwa ngokususa kwaye ngumongameli uRobert Mugabe embusweni. Ekhuluma ekusungulweni kwalolu daba umkhokheli wenhlanganiso le umnumzana Pat Sairwanya uveze ukuba inhlanganiso zikahulumente ezifana lolwamapholisa kaziqinisi umsebenzi wokulwisa ngaloludubo lwenkohlakalo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nguGibson Bebe.